Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mfufu 2016 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Tina isikala ngakho sifuna ukuthi ukulumende asibone lati, asizwele lati. Because okwenzakalayo akukhanya. Ama ofisi nankona konke akukhanya. Into esihluphayo njalo ukuthi so asafuni National Disability Board, sesifuni National Disability Commission.
Abaphila lobugoga bakhala ngokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa indingeko zabo ngokugcweleyo.
Kulabantu abayi-13 ababhatalelwa yi-individual ababhatalelwa sana, so umuntu lo uzayithatha imali yakhona. Bese futhi le enye imali yadoledwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo. Izavula isikhwama esikhangelelane lento ezinjalo, ngoba siyakwazi ukuthi futhi siya kuma-election baningi abantu abazabotshwa.
Isicelo seZimbabwe leNamibia sokuthola imvumo yokuthengisa impondo zendlovu saliwa yiCommittee yeCITES ebihluza lesi sicelo emhlanganweni wayo kwele South Africa.
Iqembu leHighlanders selingene kuma semi-final enkezo yeChibuku Super Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abaphila lobugoga bakhala ngokungazinikeli kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa indingeko zabo ngokugcweleyo lokuvala izikhexe ezikumthetho weDisability Act. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngabaphila lobugoga emhlanganweni owenzelwe eState Lottery Hall eHarare ngenjongo yokubonisana phezu kokungangeniswa emthethweni olawula phezu kwabalobugoga laba uhambelane lesisekelo sombuso. Iziphathamandla ezivele kungatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithi limihlangano yindlela yokuzwa kwabaphila lobugoga ukuba kuyini abafisa kungene kubhili ekusibanga sokulungiswa eye-persons living with disability. Omunye wabekade bekulomhlangano kungumkhokheli wenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe, uMnumzana Bruce Nyoni.
Tina isikala ngakho sifuna ukuthi ukulumende asibone lati, asizwele lati. Because okwenzakalayo akukhanya. Ama ofisi nankona konke akukhanya. Into esihluphayo njalo ukuthi asafuni National Disability Board, sesifuni National Disability Commission.
Unyonethi akukho kubi ngokuqhuba imihlangano yalolu hlobo. Inkinga isekuthini kuzolandelwa na lokho okuyabe kuphumekiwo.
Ya, siyathaba ukuthi sikhona, kodwa asilaqiniso ukuthi eziza kukhulumayo yikho yini abazakwenza, kumbe bazakwenza njengalokho abakwenza suku zonke ukuthi baphungusibiza, basibize bakhulume into esingasikhulumanga.
Umqondisi we-Disability Women Support Organization, uNkosikazi Rejoice Timire, uthi ufisa silungisiswe isimo somthetho obona ngezamalungelo abaphila lobugoga.
Manje khathesi uma sesibambanisa lokhu umthetho lalokhu le-constitution, sesikhangelela ukuthi khona umthetho uphume kahle ukuthi ha-a nathi abantu abagokhekileyo silamalungelo njengabanye abantu.
Bekhala ngohulumende ongaziqakathekisiyo inswelo zabo, okuvezwe isibonelo sokungabi khona kwenkokheli yaphezulu kulo mhlangano. Umhlangano walamhla wenziwa ngemva kwaleyo eqhutshwe eMashingo leMtare, njalo ungenwe iziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende ezigoqela olwezemithetho, olwenhlalakahle kazulu lezinye. NgoLwesithathu kuyona le iviki wenziwa emarondela umhlangano onje, kuthi ngolwesihlanu uzokwenzelwa eChinoyi. Ikhangelelwe ukwenziwa njalo imihlangano enje eBindura, Gwanda, Lupane lakoBulawayo ngenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Thank you. Umthetho andaba kamanje kobulawayo ulahleka tshana icala lokubangela udlakela ebeliseteswa izakhamizi zaleli dolobha ezingamachumi ayithoba minwe mbili lasithupha i-86 ezabotshwa kulandela ukutshengisela ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Umatshi unkosazana Charity Maphosa uthe uvumelana lomtshutshisi ukuthi akulabo ufakazi obukhona ngalokho kumele leli cala lilahlelwe katshana. Ukuze bakhululwe laba bantu, uZulu emazweni atshiyeneyo kunye lasekhaya baphathisa ngokukhipha imali yokubhadala imali yesibambiso sebail eyayisedlula inkulungwane ezimbili zamadola. Lokhu kutsho ukuthi limali sizabuyiselwa ebantwini laba. Kodwa umqondisi wesikhwama lesi mnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi imali le izabuyela kusikhwama sokuphathisa abayabe bebotshelwe ezombusazwe.
Okuzayenzakalayo ukuthi khona kulabantu abayi-13 ababhadalelwa yi-individual owafika babhadalela phana, so umuntu lowo uzayithatha imali yakhona. Bese kusithi le enye imali yadweletwa ngabantu abaningi abatshiyeneyo izavula isikhwama esikhangelelane le nto ezinjalo, ngoba siyakwazi ukuthi sethi siya kuma-election baningi abantu abazabotshwa ngendaba zenezo zombangazi, baningi abantu abazagcina besejele. So sifuna ukuthi imali yena le ihle ibe yeyi-fund ezasetshenziswa xa abantu bebotshiwe bedinga i-bail, ukwenzela ukuthi singalecheka ukuhambe ebantwini sisiyagcela imali. So izaba i-revolving fund ezahlala emalweni incedisa abantu bona laba abaye bebotshiwe endaweni ezimpeni ezifana le-bail.
Sike sabona lapho ebulenjini abanye ngabakhalaza ngokuthi njengoba imali bezayiphiwa abasoze bayithole yini, bakhona yini elikelezwa besitsho njalo besithi bayifuna.
Awabathethi singathi kona akula muntu osesilandile ekhuluma ngokuthi imali iyayifuna, kodwa-ke imali ayisezilime labo ababotshiwe izabuyela kwenze ukuthi incedise. So since abantu laba bekhitshwe namuhla imali yakhona ke ingakathathwa, ingathathwa kusasa, kodwa-ke akula muntu osekulambile ezama ukuthi ekuthelinye.
Yona yimalini imali yakhona eliza yiphiwa?
Imali le iyaiik imali engaba nganga ngo-2500 iy'ndaba zakhona ngangisazikhumbuli kahle, kodwa imali edlula 2000 ngaba ngama-2000 something imali ezabuyiselwa, ngoba eyinye i-bail yabhadalwa directly ngabantu abafika bebhadalela abantu laba bona bethatha ama-receipt. So I'm sure abantu laba bona bazahamba bethatha lezo zimali babengazibhadalanga through abameli.
Bakhona yini abalokhu besaphathisa isikhwama sona lesi elasisungulayo?
Abantu baphathisa ngendlela eziningi, baphathisa ngemali, baphathisa ngemlwane, baphathisa ngendlela eziningi. So i-process that is ongoing and abantu balokhu beleyi-interest yokuthi bencedise lapho kufunakala khona uncedo, njalo benike izinto amasu umuntu okuthihayi nimingalani bayo, kodwa ngalinceda ngamaplani, ngalinceda nge-consultancy, into ezinjalo. So bakhona abantu abalokuzesaphathisa.
Hello ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi wesikhwama esiphathisa ababotshelwe ezombusazwe, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi ibandla le-ZANU-PF selithumele abantu abalikhulu lamachumi amahlanu kwele Israel ukuyafundela ukuqilibezela kukhetho luka-2018. UTswangirai uveze lokhu kobulawayo ngomgqibelo emhlanganweni wokuthakazelela ukusungulwa kwebandla lakhe. Utheba lobufakazi obukhomba sobala ukuthi uhulumende we-ZANU-PF useqalile imicimbicimbi yokuqilibezela kukhetho oluzayo. Kodwa umnumzana Tswangirai uthi uZulu weZimbabwe kamelanga kuvumele lokhu, njalo uthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ilungise konke okulakho ukwenqabela ukhetho olukhululekileyo. Ibandla le-MDCT kanye lamanye amabandla aphikisayo athi uhulumende we-ZANU-PF wasebenzisa inkampani yakwele Israel eyaziwa ngokuthi yi-Nikuv ukuqilibezela kukhetho luka-2013, okuyinto abathi ilakho ukwenzakala njalo ngo-2018. Kodwa isiphathamandla sezanu-PF umnumzana Joseph Chuma uthi lawa ngamanga aluhlaza.
Bona ukukhuluma komuntu ovele ekodwa mhlawumbe uzadliwa sendle ezama ukudinga ama-excuse ukuthi nxa esedliwe ukuthi angidliwe ngenxa yalokho. Nxa esinobufakazi yindaba engabuphumisa egcekeni phela njengoba esisho akufake laphana sibone aqambe labantu bakhona ukuthi bangaki kwendawo ezwele yangkhona international community la ingenele phela iyobabona abantu labo kumele kube lula kube njani. Lokhu nje ukukhuluma nje ngumuntu ofuna ukuvala kuphela nje.
Uthi vele kusobala ukubana seliqilibezele kulo lukhetho njalo uthi kuyamangalisa ukuthi kungani lisala ukubana kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo, kungani lingafuni ukubana kube lenguquko le?
Akungaze kuyiwe ukuthi kube lenguquko. Inguquko ziyenziwa edalela ephalamente sihlala sihlala phakathi lezi zi-alina imithetho yakudala siyifaka ukuthi ihambelele umthetho omusha lo i-constitution esilayo. Yonke into iyaprogressa kuyahamba konke okubala ngokuthi kube ne-free elections eZimbabwe kuyenziwa ephalamente.
Uthi njalo ubaba uTswangirai kuyinto eqakathekileyo ukubana umgabe achiye umbuso kathesi ngoba sehlulekile njalo ukuchiya kwakhe kungaba yinto enhle ngoba kulakho ukuvikela udlakela. Ungathini ngalolu daba?
UTswangirai yena ngoba ngabe wawina election engavuma yini ukuthi omunye umuntu athi shiya ngoba wena usuyehlekile ngenxa embono omunye umuntu. Akwenziwa njalo. Into leyo okuthiwa yipolitics lama-election uhamba ngokuvotelwa unikwa isinqumo ngabantu balusebenzela abantu. Ngakho uba umgqabo wanikwa isinqumo esiphela ngo-2018. So akulobe umuntu oyedwa njeobe lapho kube kade urashiya ngoba lapho nxa usukhuma odlakela ukuthi kuyona wena usufuna ukufaka udlakela phela elizweni. Khonokho kulicala kolokho. Ukukhuluma ngendaba zokuthi ufaka udlakela elizweni elilokuthula kangaka.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF njalo umela ibelandaba mpophoma edale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 lagu 15460 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com lagu Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Isicelo seZimbabwe leNamibia sokuthola imvumo yokuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni sesaliwe yiKomiti yeCites ebihluza lesicelo. Kunhlanganiso elwela ukuvikelwa kwenyamazana esezizachabalala eCites. Intatheli zindaba yethu uBenedictine Hlapho uthi loba nje esemancane amathuba eminye imizamo engenziwa eZimbabwe ngalolu daba lesi sinqumo kuso kusazofanela ukuthi sivotelwe ngamalunga onke iSITS singakabi ngumthetho.
Udaba lwezimabhenolo belixoxwa lamhlanje emhlanganweni weSITS osaqhubekayo eJohannesburg lusungulwe umphathi ntambo ogatsha lwezemvelo eZimbabwe unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri. Unkosikazi Muchinguri Kashiri ukubike kwacaca ukuthi iZimbabwe igcine impondo zendlovu ezingamathana ngamachumi esishiyagalolunye 90 tons ezingathengiswa kutholakala amadola izigidi ezingamachumi amahlanu $50 million. Uthi iZimbabwe ichitha imali eningi ekulondolozeni indlovu ezifika inkulungwane ezingamachumi esishiyagalombili 85,000. Yikho ifuna imali yokuthengisa impondo lezi ukuze isetshenziswe enhlelweni zokunakekela nokuvikela lezi ndlovu.
Effective and sustainable conservation of Zimbabwe's elephants is dependent on establishing.
Ukuvikelwa lokulondolozwa kwendlovu eZimbabwe kweme ekuthengisweni kwempondo zazo ukuze kuxhaswe inhlelo zokuzinakekela nokuzivikela. Limali izasiza njalo ekuthuthukiseni impilo yomphakathi ogcine lezi indlovu.
IZimbabwe ethole usekelo olukhulu emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika kanye lakwele China. Usekelo lwe-South Africa umphathi ntambo ogatsha lwezemvelo unkosikazi Edna Molewa uxwayise ngelithi ukwenqabela izakhamizi ukuthi zithole inzuzo endlovini lezi kuyingozi. kodwa ke banenge abaphikisana lesicelo seZimbabwe leNamibia kugoqela amanyamazwe eAfrica. European Union kanye leMelika lazo beziphikisana lesicelo seZimbabwe lesi. Elebutswana lona yilo elimangalisa abanengi ngokuphikisana lalesi sicelo. Mphathindambo wezemvelo kweleNamibia umnumzana Pohamba Chifeka laye uqinisekisile ukuthi ukunakakelwa kwendlovu kudinga imali.
The generation of revenues from the sale of elephants products.
Imali etholakala ekuthengiseni izitho zendlovu izathuthukisa inhlelo zokulondoloza ekulaweni ngokungekho emthethweni.
Ngemva kokutholakala ukuthi banengi abasekela iZimbabwe njalo banengi abaphikisana layo, lolu daba lucinela siwa kumavoti. Isilinganiso songamachuma esiyakalombili samanxusa avotele ukuthi isicelo seZimbabwe lesi singemukelwa. Ngokwamanje sekumele ukuthi sinqumo sale committee siyevotelwa ngamalunga onke sites andubana semukelwe ngokusemthethweni. Kolunye udaba njalo olwendlovu, amanxusa sites alile ukuthi indlovu zonke ze-Africa zifakwe kuhlandla lakuqala lokuvikelwa obuzokutsho ukuthi ngeke kusavunyelwa ukuthi loba ngubani athengise indlovu loba izitho zazo. Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Imihlangano enziwa kanye ngomnyaka enhlanganiso ye-International Monetary Fund kanye le-World Bank lamazwe omhlaba iqalisa kuleviki. Abamele uhulumende weZimbabwe emhlanganweni le ngomphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye losibalukulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka. Bakhona njalo abavele emhlanganiso abavela kunhlanganiso ezizimeleyo abafana lomnumzana Patterson Tsamara, yena olomfu wabo owanyamalalayo ngemva kokuthunjwa nyakenye. UChinamasa uzangena njalo umhlangano wabaphathintambo be-Africa owe-Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa owenziwa kusasa khonapha eWashington. Inhlanganiso ye-IMF kanye le-World Bank zibikwa zethule umbiko zisithi kazisoze zikweletise leZimbabwe enye imali ngaphandle kokuthi liqale libhadale esivele sikhona okwamanje esifika phose ibhiliyoni yamadola, amabhiliyoni alitshumi amadola.
Good Live Talk lamhla sihlaziya isimo somnotho weZimbabwe ngesikhathi umnumzana Patrick Chinamasa umphathintambo wezenotho losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ebeseMelika belanda imihlangano lenhlanganiso ye-IMF yona ethi kayisoze inikele eZimbabwe esinye isikwelede njalo. Lithini ngalokho?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Sekuphume ulwazi olungaphelelanga phezu kwengwalo zemithelo emele ihlawulwe ngomela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weleMelika uDonald Trump, omela ibandla lama-Democrats uHillary Clinton emethesa umlando wokunotha ngezithukuthuku zabahola imali encane abahlawula imithelo yabo iminyaka yonke.
Inkundla yokuzilibazisa lokukhulumisana lesihlobo labangane ebulenjini eFacebook iqhubeka iqhelisa umsebenzi wayo ngokwethula inhlelo ezintsha ezifana lolwe Messenger Lite. Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuphathisa labo abadibana lobunzima ukufinyelela ubulembu obulesiqubu esihle emazweni asathuthukayo. Sikhuluma nje solusungulo emazweni abalisa kwele Kenya, Tunisia, Sri Lanka le Venezuela.
Kwezempila kahle lamhlanje abezempila kahle kanye lozulu jikelele bathi indlala isibhahile emaphandleni lasemadolobheni okwenza kube nzima ukunika abantu imithi yokuvikela imikhuhlane efana lowama worms lowe elephantiasis wokuvikela wokuvuvuka kwenyawo okumele inathwe umuntu edlile ukuze ingamhluphi emzimbeni. Unothando Sibanda usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Kubikwa kulezinye indawo emaphandleni lapho abongi abehluleke ukunika abantu imithi le ngenxa yokuswelakala kokudla ngemva kokuba abanathe bengadlanga baqaleke abanye bakhuphe okubangelwa yikunatha imithi umuntu elambile. Uhlelo lolu lokuphiwa kwemithi yokubulala ama-worms esiswini kanye lokuvikela i-elephantiasis luphathwe okweviki elizweni lonke jikelele kusukela mhlaka 26 Mpandula lwaphela ngolwesihlanu olweviki ephelileyo. Umongikazi unkosikazi Tsitsi Kajunga obephatheke kulolu hlelo kobulawayo uthi indlala ibhahile isingene lasemadolobheni lapho okwakusaziwa njengezindawo abantu abangasweli ukudla khona. Uthi ngenxa yokusilela kokudla kugcine kungenela amakomiti abazali ezikolo ukuze kudingwe imadlana yokuthenga izinkwa kanye nokunathwayo ukuze labo abantwana abalenswelo ngakibo bangasaleli phandle kohlelo ngenxa yendlala.
Banye ababuya sibile esikolo bengazanga befake ulutho emlonyeni. Bona labo abantwana abanjalo ababalisi bebebakhetha bebafika eceleni kulezinye indawo lapho ukuthi nxa kuthiwa khona kula sibili kube kuyekele ukuthi wenzwe ngasona eso sikhathi kusenzela ukuthi khona kuqale kudingwe. Ezinye izikolo zibe zisebenzisa amakomiti lawana wezikolo ukuthi bazame ukuqoqa abangakuqoqa ukuthi kwenzele ukuthi khona kube lokudla okuthile abantwana abangakuthola kwenzele ukuthi nxa sebenatha umsebenzi uhambe kuhle laye umntwana angabi lohlupho.
Unkosikazi Kajunga ugcizelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole imithi ngoba iza ngesikhathi ugatsha lwezempila kahle solunanzelele ukumemetheka kwayo.
Khathesi sinika wonke umuntu labadala. Isizathu yikuthi umkhuhlane lo owe-elephantiasis awuvamama ukubonakala umuntu esesengumntwana nomncane eze efika esikhathini esesiba kumbe yi-teenager. Yikho lapho ukuqalisa ukuthi khona kubonakala ukuthi umuntu le iproblem ulayo ngoba angaba lakho emzimbeni kodwa kungakabi umkhuhlane. Njalo umkhuhlane lo yi-mosquito ethelela esebenza ukuthi abantu bethelelane umkhuhlane we-elephantiasis.
Lanxa uhlelo lolu lwelukhangelelwe ukuphathwa ebantwaneni lebadaleni, uMnumzana Sipho Nkala oyisakhamuzi uthi iningi alizwanga imbiko yokuthi abadala labo bayadingeka ukuyinatha bacabanga ukuthi yoneyo yansuku zonke enikwa abantwana esikolo. Uhlupho uthi nguhulumende ongazisi uzulu ngehlelo eziphathelane laye bazwe kuphela ngabasiki bekunda okungayisikho.
Besicela ukuthi uhulumende ngezikhathi ezizayo eqale azise abantu sibekwazi ukuthi kulolu tholu nje oluzayenzakala kulokuthi kubuye ngudlu. Sisale singazi kuhle ukuthi i-drug leli lingabe liyingozi njengoba abantu besitsho kubo-Facebook lapha nakubo-internet kumbe i-drug nje.
Ukuqakatheka kokukhulumisana lozulu kugcizelelwe ngunkosazana Irene Mthethwa osebenza kunhlanganiso yokuhanjiswa kolwazi kwezempilakahle othi bekungaba ngcono aluba uzulu betsheliwe ngalolu hlelo kuseselesikhathi lokuthi kuzadingakala ukudla abantu balungiselele. Uma Mthethwa uthi icebo elihle ukuthi uzulu lalabo abekwezempilakahle ezigabeni bathole isikhathi sokuxoxisana njalo nje ngehlelo ezizayo abantu batsho labo okubahluphayo kusese nesikhathi.
Maybe every quarter, every 3 months, the community ihlale phansi ikhulume ngamaproblems ahlangana lawo bephume lembono yokuthi kuyini abangakwenza ukuthi benzeni belwe lamaproblems nala abahlangana lawo. So kuqakathekile ukuthi izinto zonke esizenzayo kube le involvement, kube lokuphatheka kwani kwama-communities, kube lokuphatheka kwabantu, yibo kumele bebe ku-forefront, yibo kumele be take a charge of their health.
Lancabu kuye kwaphathwa inhlelo zokupha abantu imithi yokubulala ama-intestinal worms, ikakhulu ebantwaneni kwiminyaka edluleyo. Bekungokwakuqala ukuthi abantu bathole umuthi wokulwisa i-elephantiasis. Lo mkhuhlane obangela ukuvuvuka kwezitho ezifana nembala, ingalo kanye langasese kwabesilisa utholwa yimiyane eyabe ithe yaluma olawo yasisiyaluma omunye njalo obengelawo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje sokusele amaqembu amane kumqhudelwano wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yama-quarter finals edlalwe ngempela viki. Njalo uhlelo lokuba lawa maqembu azaxekwa njani kusigaba sama-semifinal luzaqhutshwa kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Amaqembu afinyelele kusigaba se-semifinal ngabalisa elenkezi Platinum Stars lona elinqobe elethulojhu nge-4-1 ngomgqibelo, ele-RRC lona elitshaya ele-ZPC Kariba nge-4-2 ngemva kokutshaya kwembekwa ngomgqibelo njalo. Ikanti kumidlalo yangesonto iqembu le-FC Platinum linqobe ele-Triangle nge-1 kanya, kuthi ele-Islanders litshaya ele-Haumine nge-4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League yethule umbiko othi uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kusigaba se-semifinal luza kwenziwa kusasa esigodlweni iHarare. Amaqembu athi ele-FC Platinum kanye lele-Highlanders axotshanisa impala ezimbili njengoba elethuba lokuphakamisa isicoco se-league. Njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthi isifiso sabo ngesokuba benelise ukuchapha la kusigaba esilandelayo.
You know, in the semi-final, yes, and we will see which one we have to play, but we will see.
Sesingenile ku semi-final okutsho ukuthi sokusele amathimu amane. Thina njengeqembu sikhangelele ukuthi siqhubekele phambili siwine semi-final, kodwa sikabi kwazi sizadlala laye. Kodwa okwakathesi sithina lo esehlangana laye, hhayi sizabona ngakho.
Umbiko okhitshwe inhlanganiso ye-PSL uthi kuzafakwa kwamaphepha alotshwe amagama amaqembu la amane embizeni, kuthi iqembu elilegama elidotshwe kuqala kube yilo elizadlala leqembu elilegama elizabe liphume sekudotshwa kwesithathu. Lokhu kutsho uba iqembu elilegama eliphume embizeni lisendaweni yesibili lizadibana leqembu elilegama elizadotshwa ekugcineni. Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola amadola zinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu, kuthi elizadliwa kufinal lizathola inkulungwane ezingamashumi amahlanu. Lawa azehluleka ukuchapha kusigaba se-semifinal azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawa adliwe ngempela viki edluleyo kusigaba se-quarter final azathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu, ikanti lawa ahle aphelelwa ngumphako kusigaba se-first round azathola inkulungwane ezilishumi kuphela. Iqembu le-Harare City yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye, njalo lithe ngokunqoba kwalo lokhu lamela ilizwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani, wathi khe sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo.
Abaphila lobugoga bakhala ngokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo.
Isicelo seZimbabwe leNamibia sokuthola imvumo yokuthengisa impondo zendlovu ezisesiphaleni saliwa yikomiti yeSocieties ebihluza lesi sicelo emhlanganweni wayo kwele South Africa.
Selingenile kuma-semifinal omncintiswano we-inkezo yeChibuku Super Cup iqembu le-Highlanders.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.